So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba kolamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 29 zibandlela 2023 no Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani sebehlakaza imizimba yabo.
Singakhangela ukuthi sokumemetheka ikakhulu phakathi esingathi kuma-townships lebantwini nje abalekusasa ebingaguquki ilizwe leli, kodwa ngenxa yokuthi umuntu uyabe sebanjwe yikho lokhu impilo yakhe yonke ihliphilizeke.
Kambe ibandla lezanu-PF lizaze lenelise na ukunqoba esigabeni sebhinga kukhetho oluzayo?
Once we born in the opposition, Aila and Aguleta a pink. I want to see the new Ubana, local hotel, the opposition, the opposer, Amai Majesty, the hotel is an epochuga.
Slazon Jalo is in the law, is Landelayo, Landelatiani in the.
Kufuze besuke before they are about to, because we have officer who have a kind of easy, a miserable, the Negabatin. Akwezinda osisizwa kuthi abathengisa imizwe endakuvunyelwa endukhulumende lakuvumi lokho.
Labo ke ngabe emaplazini okuthiwa asengeniswe abanye abantu bona bevele bewaphiwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani sebezihlakaza ngemizimba ngezidakamizwa. Ngeviki edluleyo izakhamizi zelokitshi leNtumbane zibambisane lamapholisa zangena ezitaladeni zitshengisela. Kuthi eHarare kulamantombazana esikolo axotshiweyo ngemva kokutholakala ukuthi bebethatha izidakamizwa ezilobukhali ezifana labo cocaine. Abangelamali yezidakamizwa babikwa bedanela kutshwala obubukhali obuthengwa ngedola nje kuphela umuntu aphiwe imbodlela ezimbili. Lobutshwala obuthiwa injengu lubikwa luthengwa kwele Mozambique. Ukuhlaziya udaba lwezidakamizwa sixoxele esikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Thina njengenhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance lamabandla wonke nje jikelele kuyasikhathaza kakhulu ukuba abantwana bethu ikakhulu abatsha sebengenile kulumkhuba wokuthatha lezi zidakamizwa ikakhulu ke ezehlukeneyo ezizo ezibalimazayo, abanye sezibalimaza ingqondo zibabhidlizela ikusasa yabo. Ngakho kuyinto esikhathazayo kakhulu, njalo sikhathazeka ukuthi singakhangela ukuthi sokumemetheka ikakhulu phakathi esingathi kuma-townships lebantwini nje abalekusasa ebingaguquki ilizwe leli, kodwa ngenxa yokuthi umuntu uyabe sebanjwe yikho lokhu impilo yakhe yonke ihliphilizeke.
Abazali ikhona yini indima abangayidlala ekulwisaneni lokumemetheka kwezidakamizwa lokhu?
Abazali baqakathekile ngenxa yokuthi laba bantwana nje bavela emzini ethize, bavela kubazali abathize. Ngakho ke abazali baqakathekile ukuze sincediswe abantwana labo ukuba lumkhuba baphume phakathi kwawo. Abanengi uyabusubabambile sokunzima ukuthi umuntu ayekele nje eyedwa azigwanise, sokudinga ukuthi umzali abe yingxenye yokuncedisa umntwana ukuthi akhululeke. Kuyadingakala njalo ukuthi umzali abe nguye ongakwanisa njalo ukuthi engabona umntana wakhe ebuya kumbe esephuzile, ebuya ebusuku kumbe sesenza eminye egilikika ezinye izinto ezingajayelekanga kodwa kutshengisela ukuthi engxenye ngumuntu uyabe seqalisa ukuthatha ke lezi zidakamizwa kabe kudingakala ukuthi ahlabe nguye odingayo ukuthi kuncediswane. Thina silabafundisi esasibancedisile ukuba bakwanise ukwenza lokho esithi psychosocial support njalo laleyi icounseling yokuncedisa umuntu ukuthi ekwanise ukucabangula emqondweni wakhe ukuthi kambe angaphuma njani kulinto yabe sengene kiyo. Ngabe kusemalokitshini, ngabe kusemakhaya, silabo labo bafundisi njalo silungisele ukuthi kube le toll free number yokuthi umuntu ke angafona ke kuleyo number thole umfundisi ozakhulumisana laye. Amabandla amanengi njalo ke balezi ndawo zokuthi abatsha bangabuya khonapho baxoxisane lawo. Ngakho ke amabandla avulekile amelele abantwana, amelele abatsha, amelele abazali abangathi hayi thina sesingene phakathi kwalolu dubo uye kumfundisi wakho uyafika ukuncedisa. Kumbe bangangena la ku Facebook yethu ye-Christian Alliance kumbe bengene kuma WhatsApp ethu bethumezeke ukuthi hayi ngidinga ukuncediswa. Baningi abafundisi abangabancedisa.
Yena uhulumende kukhona yini aphathisa ngakho kumbe angakwenza?
Kuqakathekile ukuthi uhulumende ngathi leyona le-council bebe le ndawo zokuba abatsha bekwanise ukuchitha isikhathi, bebe le mdlalo abangayenza. Njalo siyakwazi ukuba lokhu kwenziwa ukuthi akulamsebenzi, nxa kungadalwa ke imisebenzi ukuba abantu abatsha bathole imisebenzi, bathole izinto zokwenza, kuyabakhipha ke ukuba ingqondo yabo ingabi khona ukuthi umuntu abe setshona edinga ke izinto ezingamdaka. Njalo siyakwazi ukuba nxa umuntu esebenza ingqondo yakhe yabe siyukuthi azithuthukise. Lasezikolo abanye baphume ezikolo ngoba abalamali yokubhadala. Ngakho uhulumende uhlelo lolatshona ekhuluma ngalo ukuthi imfundo yabe ingasabhadalwa ilokhu uhlelo lokhu lumelele ngoba lunganceda ukuthi abatsha, abantwana bebezikolo loba abazali bengalayo imali yokubabhadalela. Kodwa ke lumsebenzi uvele wona ufuna ukuthi ubanjwe ngabantu bonke. Thina vele ngendlela yethu yesintu umntwana ugcinwa isigaba sonke.
Lo ke ngumfundisi uSeni Sibanda oyinhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota, sivotele inkulu.
Lamuhla kuhlelo lwethu lapho isiqoxa khona ngendaba isiphathelane lokhetho sikhangela isigaba seBhinga. Lesi isigaba isihlala sivotela ibandla eliphikisayo kusukela kudala. Ngomnyaka ka-2018 esigabeni seBhinga North, ibandla le-CCC elancintisa lithiwa MDC Alliance lathola amavoti afika inkulungwane ezingu-18,423 kuthi eleZANU PF lathola 7,751. Kuthi eBhinga South, ibandla eliphikisayo lathola amavoti ayizigidi ezilitshumi 10,357. Oyemele ibandla leZANU PF wathola amavoti azinkulungwane eziyisithupha 6,511. Izakhamizi zalesi sigaba zethesa ibandla leZANU PF icala lokungazinaki. Zisithi abavela kulesi sigaba abaphiwa izikhundla kuhulumende ezifana labaphathi ntambo njalo isigaba sabo sisemuva kakhulu kunhlelo zempumelelo. Kodwa leli bandla lithi konke lokhu sokwalungisiswa ngoba isigaba lesi sesithuthuka. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla esigabeni lesi umnumzana kuDakwashe Munsaka oke wamela iZANU PF kulesi sigaba ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Salibonani mahlabezile eZimbabwe. Umumo ngapha eBhinga kumbe ngingathi eMathibeleland North uthule okuthula lokhana kokuthi abantu bayenza santando elizweni elikhululekileyo. Akula esesibabona bengani bayadonselana kumbe besathethisana okwakhathesi. Kunjalo nje ibandla esilibona lengane seliqalisa ukukhanya lapha Martin North iZANU PF. Ngikhuluma nje izolo honorable ubaba uRichard Moyo ubesebhinga esenza i-interdistrict namhlanje uselupane uyaboda i-province yonke esenza ama-interdistrict yakhe wayenza ngokuthula ama-meetings akhe. I-TCC, i-MTC lamanye amabandla akaqalisi ukukankasa, akaqalisi ukubonakala nxa besenza ngabe besenza amadododo abo, kodwa hathi konke kuthuli. Omunye engacabanga ukuthi hayi lo mnyaka siwa ama election, kodwa hathi abantu kuthuli. Okunye singakutsho ukuthi abantu okwamanje babhizi basemasimini bayalima, so ukuthi uthwele abantu kunzima. So hathi abakaqalisa abaningi, kodwa kulokuthula okumangalisa elizwe.
Ungasitshela ukuthi kuyathembisa yini ukuthi umnyaka lo kuzaba lomehluko?
Okwamanje iBhinga isitshintshile ngokwayo. Ngomnyaka ngomnyaka, election election, abantu bayandisa ukuba bekwazi ukuthi iZANU PF iyadliwa eBhinga. Kodwa nje ngikhuluma kunje, abantu sebebonile ukuthi hathi i-opposition ayila engakuletha eBhinga. Abantu sebediniwe ukubana lokho bevotela i-opposition be-opposa, amanye ama-district evotela iZANU ephucuka. Khathesi sebebonile abantu beBhinga sebe-ready sibili ukuthi bekhulume kuningi babo ukuthi bevotele iZANU PF, bevotele ubaba uMnankagwa lama MP akhe lama councilor akhe. Lokho esikukhuluma yasikuthi uvela ekhanda nami. Ngithemba liyakhumbula ukuthi sisanda kusuka kuma by election ama councilor lapha esesiwine iLubimbi, sabhuquza yona iTCC, kwaba lamanye lawa awa asekhoti lawo sasilethemba elokuwina sibili. Okutshengisela ukuthi hayi uma amona is election esiwakhangelele ngoAugust, hathi iZANU PF sikhangelelwe ukuwina. Ukuwina sibili okuzwayo eBhinga akumangalisi, ngoba abantu bonke sebebonile abeBhinga ukuba nathi iTCC kumbe iMTC ayila engakuletha eBhinga, ayila mthuthuko elayo, yokukhuluma kuphela lokubiza ama-sanctions sebevule kamili. So yebo, nje iyawina iZANU PF kamnandi sibili.
Ibandla leZANU PF lihlala linqojiwe khona ngapho eBhinga.
Aloge ngumnumzana kudakwashe Msaka isiphathamandla sebandla leZANU PF obexoxa icingweni le Studio 7 ekhona le eBhinga. Kolunye njalo udaba lwezokhetho, ibandla leZANU PF letheswa icala lokubuthelela abantu emaplazini ngokubathembisa umhlabathi ovele usuphiwe abanye njengendlela yokuthenga amavoti. Kulabantu abaningi asebengene ngenkane eplazini, emaplazini asendaweni okuthiwa yi-West Acre eseduzane lakoBulawayo. Abahlala kuleyo ndawo bathi abantu laba bavela endaweni ezikhatshana ezinjengeMaswingo, Bindura leMashonaland. Bathi sebelahlekelwe zinkomo lezinye izifuyo kulandela ukungena kwabantu laba emaplazini la athathelwa umuyi umnumzana John Notes ngomnyaka ka-2000. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisas Banda.
Kulokudonselana okwethusayo phakathi kwabahlala kudala labasanda kufika abathi kabayindawo ngoba balandela uhlelo lukahulumende lokwabela abensundu umhlabathi. Mnumzana Ronald Mabhena ungomunye wabo uthi udabuke kakhulu ngento eyenzakalayo.
Isigaba lesi esikiso lapha dawudoni bekulixhiba lemambane, ngoba uhlupha kakhulu lapha sekufike abantu laba bokuza laba abalobuchopho obungafani. Yiba sebesezimkhuka nemkhuthanya nabemini.
Amazwi kaMabhena agcizelelwa ngumnumzana Kholwane Nyathi othi abantu bokuza sebesakha emadlelweni.
Sile problem esigabeni lapha e-West Acre, asisela madlela ezinkomo ikakhulani labo bokuza bavele eMpumalanga labo babeya behlale sobona indawo yakho yahlala kuphela. Ezikolo ziyakhiwa akula nto ehambayo vele esigabeni la. Into esinanzelela futhi siduzane lokhu zenini lethara lesiporo izifuyo zimasebanga ziyatshaya ukuthi ngozofaka abantu babeya balutshontsha.
imigodi yamanzi okunatha milithwana kulindawo. Njalo siyandelwa ngoba obokuza laba bakha kuleyo mgodi. Umnumzana Sidwell Mdluli uthi abantu laba basenzela umathanda.
They're self-contained and be self-contained into khona amanzi bakha lapho esikhelo esasagejelwa.
Ngoba laba bantu
iningi labo Mpumalanga province but imilithwana yakhona.
Oh, le emashonaland.
Hayi, iningi labo ngamhayi.
Bangenzwa mbani la?
Kulesi ngundi engundi. U-Obhedi sasengu-MP wethu. Sike samtshela ngenhlupho zoniza. Kulaa nto kwayiyenza phela nje. Khathesi sakulo munye u-MP wakhe wasilethela omunye u-MP sithi sengilethe iJongosi.
Unkosikazi Thoreji Dube uthi bavunyelwa njani ukuhlala laba bantu abanenkangaka indawo le ingelamanzi.
Akulamanzi. Siyakhela izibhorane zibe ningi ezamanzi. Amadlela enkomo akusela nje abantu sebafaka indawo enkulu la bafaka abantu abaningi akusela indawo vele ongadlela sekuyimizi yonke indawo akusela indawo lapho ongafaka khona inkomo loba imbuzi loba yonke indawo sekuyimizi sekufana lasetown vele
ngaphandle kokwakha emadlelweni ezifuyo abakuza laba bacatshangelwa ukuthi yibo abatshontsha izifuyo umnumzana Bhize Ncube bamtshontshela izifuyo zakhe
batshontshe batshontshe amadongi especially amadongi lenkomo bagamula bayathola ngumshwane kube lezi zireporta kodwa kula muntu obotshwayo abobotshwa abantu bamabhujabhuja ukuthi bayathuma abantu bezotshontsha la abamabhuja bethown la
ummeli walesi sigaba semguza edale lephalamende njalo engiphatha inhlambo yesabelo semathekeleni north umnumzana Richard Moyo uthi bazabotshwa abathatha umhlaba bengawuphiwanga nguhulumende wakhe
abantu kuphela abavunyelwayo ukuhlalisa abantu yi-Ministry of Agriculture, Ministry of Lands, yibo kuphela abavunyelwayo ukuhlaliswa abantu, not ama-individuals, not osebhu befokucanda imizi emisha befaka. Bona abantu abahlezi emadlelweni enkomo kufuze besuke before bengakabotshwa because kuyabophisa ukuba becanda imizi emisha benika abantu akwezi indawo sizwa kuthiwa bayathengisa imizi leyo and akuvunyelwa and uhulumende kakuvumi lokho.
Abantu laba balile ukukhuluma le-Studio 7 njalo bathi abayindawo bayaqhubela phambili besakha imizi yabo akunamuntu ozabasusa. Ngimele Studio 7 e-West Acre eMguza igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda
siyovota. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulamadoda amabili abotshwe esetheswa icala lokudlwengula untombazana oleminyaka elitshumi lantathu 13. Amadoda la u-Ovius Moyo lo Amon Mpofu babikwa benza lesi sihluku ngobusuku lwangolwesihlanu beviki edluleyo. Iphephandaba leSunday Mail lilodaba lokuthi umanisipala wedolobho leHarare usevale izikotsho ezilitshumi lanhlanu 15 ngoba zitholakale zilengcekeza yabantu. Umanisipala uthi lokhu yikho okubanga ukuthi kuqhamuke umkhuhlane wetyphoid osuhlasele abantu abafika phose ikhulu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, ngiyaxolisa ukuba lethi, ngiyanibongisa ukugubha iminyaka engamashumi amabili, noma ngizwanga kahle kodwa ngizwanga ngi-20 years. Ngizwile nje last week nikhuluma ngokuthi i-Studio 7 seyihlanganise iminyaka, ngathi ngithenga ngamashumi amabili. Siyanibongisa, qhubekani niqhubekeni nisifunde lezi ndaba, nisidobhe lezi ndaba zonke esingazazi ukuze zifike thina. Siyabonga, ngiyanibongisa kakhulu. Benginganawo amadatha nkosi yami, mangizwa ukuthi niyabhezitheya. Ngiyanibongisa, halala, Studio 7 halala. Ngiyanibongela bontungamili Nkomo, bogeyina wathi geyina saidi Gumete no ubani ngiyanilibala abanye ningixolele. Ngiyanibingelela nje ngomusa kaNkulunkulu, qhubekanini nisebenzi, sengathi uJehova angaphinda ninikeze eminye iminyaka futhi engangalesi eniyisebenzi. senisebenzile niqhubekele phambili khule phambili nezizukulwane ezizayo zithole iqiniso ngoba niyaniveza iqiniso nokuveza okufihlekile okushiwa iBhayibheli yathi akukho okufihlekile okuyokuhlala kufihlekile njalo okufihlekile ongaphansi kwamanzi kuyovela phezulu okusesakene kuyovela siyabonga bo studio 7 siyabonga kakhulu okhulumayo ngimzulu kamazi uKhuleni Dube ngilani eMpumalanga kwela South Africa ngiyabonga
salibonani nonke nginobinjani wasakazi bamabahle hayi lati siyaphila lati siyaphila hayi kubantu bonke nje abangakhona ukuyavota lapha bahambe engabe madola nzima kakhulu kithi lapha endaba khona esigabeni sekayo abantu beqaphele kakhulu ngoba leli bandle libuzayo lilokwenza ngathi liyabathanda ikanti alithandi umuntu leRoba bonke nje ngoba ukukhuluma kunjani kunamadamu akona zikolo akona magwaqo so akukuhla kwenziwa ibandle libuzayo lezaniphefu bantu bakithi vulana mehlo liyekele ukurojwa ngamantaro lawo noma ngamagebhesi noma ngamazambia nje into ezingalancedo lezi ama-t-shirt nje kunani impilo leyo mpilo enhlayo kudlalwa yilaba abantu
linjani bantu be-TCC asilungiseni izinto khathesi sokuthiwa ithi teacher ithi polisa ithi lakela kubona ngalolo khathesi abantu bayabotshwa ukuthi waye be-oppose i-government that doesn't work umuntu uya-oppose emhlaba wonke lowo jikelele ama-opposition parties akhona kuyavunyelwa uku-oppose ukuthi lo wrong lo right yikuthiwa kunama-elections ama-elections la akhona so that xa i-government ekhona singayifuni savotela enye thina le asayifuni yahluleka kudala umgabo wayengcono wangcono kakhulu umgabe kunalo khona kathesi lokhu khathesi abantu bayabotshwa ukuthi waye u-oppose u-oppose ukuthi i-government wayifuni kuyavunyelwa lokhu kukhona emthetheni kuyavunyelwa umthetho okhona singayekeli asivoteli kuhle la singayethusiwe lusizi kuphela ngabanye bethu laba abasemajele kuyim ngokufuna kwami ngiyedwa yabakhipha bonke lapho isisebenzisa umthetho kona umuntu oyaliswayo ukuthi wena votela iphathi oyifunayo ngoba kubona ngapha khonokho asijayela sithele kumdala lokhu sijayela kubi
studio 7 salibanani linjani nga no thina siyaphila nga pha hawo sekungamhlophe sithi amhlophe athe qha amhlophe athe nke ngokufikisa amashumi amabili nibamba umsebenzi omuhle niyobambe kahle ngobucwepheshe nangobuciko indaba ezinohlonzi indaba eziqotho hawo ningamaqhawe ngoba ilizwe lizokhululeka ngeqiniso kuphela ilizwe lizokhululeka ngoba liyasho neBhayibheli ukuthi the truth will set you free. Hayi siyabonga kakhulu sithi qhubekani linjalo liphikelela njalo lisemaqiniswe kodwa ningavumi phela ligwinywa ngizwile uParatsa ethi khona iStudio 7 ayikho emthethweni kodwa nawe uyathanda nje ukukhuluma kuStudio 7 ngoba uyakwazi ukuthi khona uzozwakala no hayi kungasenani siyabonga sithi amhlophe Studio 7 qhubekani njalo
amachono Studio 7 kuhlelo kuhlelo lwe Saturday okhuluma kungiphilani ngwakwandiweni eJibajiba eLupane ngithi mina kuhlelo lwe Saturday olwabatsha ugoqela nje konke lwe Saturday lo ngithi mina igama singalibiza ngalo singathi selimathunzi kumbe sithi indosakusa kumbe sithi umhlahlandlela yemagama endla ayi-3 la so mangweni li radio yami ngokhuluma ngisegoli so iradio yami mangiwinile hayi izohamba eLupane eJibajiba kondiweni laphana lizoyishiya khona zoyithola khona bazobe belalela Studio 7 ambongi
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo.
Asiyizwa zakhamizi impela hayi sesikhale kakhulu bantu bakithi ngalo busela bukamnangagwa lo. Kodwa uma singaqinisela ngale ndlela esesibambane ngayo, hayi loba kuthiwa amasela ayatshontsha sizanqoba kuphela. Manje sizosibukula loni litshe by litshe sibone ukuthi vele kathi laba bantu abatshontshayo ngobani. Hayi ngeke sikhale ngobusela ngale ndlela, sikhathele mnangagwa. Cela ufide abantu bakho lapha ngoba kuqala kutshontsha wena ozibiza ngopresident ongcolileyo wena mnangagwa. Ngotshontshayo wena asikufihleli. Kukhuluma mpilo amazwi egcwele umlomo ukuthi mnangagwa ngokutshontshayo the most bonke laba abantu abatshontsha ugawule laba esitshontsheni inkomo zethu babona kumnangagwa ngoba ngeke uthi khona ilizwe liright wena ukwazi ukuthi khona awusebenzi uyahlupheka kawula mali kodwa uzovuka ukuthi umnangagwa uright umnangagwa uyenzani uyenzeni umnangagwa nanti ilizwe liyabola nanti liyapheli ilizwe lakithi kodwa uvuke kusele ukuthi mnanga kurayi uqeda lapho ujike uzojotsha inkomo zethu sibuhlungu kakhulu ngezipho zethu madoda kodwa abanye vele sizobachisa wathinteka nje nduna sebhuku bonke nyana ocosinyana bonke laba hlele ekhaya bezenza abo lezikhuhla izikhundlanyana lezi abaziphiwa izano phefu besenzela ukuthi betshontshe sizolifikela lokho lihlale likwazi ukuthi sizolifikela manje sidifenda amandla ethu okokuqala silokudifenda amandla ethu isidifenda sisebenza nzima kakhulu
yebo badala linjani lonke labalaleli lani basakazi mina lapha ngithi ngigqugquzela ukuthi angisiyo omkhulu kodwa ngile mbono nyane nyani ngoba abadala bangaqalisa ukudonselana so kuyazokudonsela ukuthi kubuyele yona le iphathe busayibuse bengadonselana njengendlela sokudonselana bona kabahlani siphathi beyi-1 nxa befuna ukuwisa izano pier bihlala siphathi beyi-1 nxa kuyi-CCC beyona leyo xa kuyi-MDC ngithokaze naleyo njengoba bezwakala sebesilwa phela sebesilwa bona kodwa lapha kungakavotwa hhayi angeke kube lento ehlanganayo badala mina ngigqugquzela ukuthi ake ndihlangane siphathe i-1 eyezaqondwa ngoba thina kasisakwazi so bengicela kukhonaokho ngiyabonga Studio 7 mina ngilapha endaweni yasebutswana kodwa ngiphume enkaya emagosini amnyama khona
siyabonga lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, umnotho welizwe leMelika ubikwa ukhwele ngesilinganiso esingokubili ekhulwini 2.9%. Umnotho lo ubikwa udale imisebenzi edlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 220,000 ngenyanga edluleyo. Kambe uMongameli Joe Biden wenza kahle umsebenzi na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, uMnumzana Mkhululi Ndabambi.
I economy Biden has handled it very well. If you recall, in the last few months we had my inflationary fears. Babesity inflation is running rampant. Kodwa all market indicators showed a strong, robust economy. Job growth, unemployment was low. So umas kangela katesi, they passed the billionaire build back better. Ainti babesity inkulu kakhulu kodwa sebayi revise down. Babesity bayi revise down is 2.2 trillion. Yabanye bathi 1.7 got almost 2 trillion or 2 trillion gone up. Yeah, that's for all the infrastructure, madamu, imsebenzi. That means ukuthi izinto abantu can look forward to businessmen la nyama contract ukuthi the outlook is promising. So no, I'd say one of them handled it very well.
Yeah, na umongameli Joe Biden ubona ngani ngumuntu owenelisayo na ukuthi avuselele umnotho welizwe leMelika.
Unfortunately, ubhubhane lwe-COVID kanti lwaqeda abantu abaningi kodwa abantu bonabo ababhubhayo bachiya bevule bakhandla i-space for abanye ukuthi bengene. Not only that, which is very unfortunate, ngokufa kwabantu kodwa antisindebeleni kuthiwa ukufa kwendoda kuvuka kwenye ama-logistics imisebenzi lama-business avuka kakhulu. Thina lapha e-America, fortunately, uhulumende cushioned ama-business. So, malutshwana ama-business esibili angathi COVID yasibulala. And njona la usazi, ungazuthi COVID yambulala, uhulumende waste imali akubhalele i-check. So, ama-excuse awe-COVID, ngingathi mina, i-COVID into eyavula ama-opportunities lama-business amaningi. Kunje nje, economy nxa sikhangela namuhla, impilo e-Ukraine, aba lokho bethumela ama-billion lama-billion lembobho wonke le lama arms industry. They are really enjoying konke lo bratesta imitshina yabo and ama-industry ngapha ama-production lines are going at full tilt ngoba kuyawodwa. So economy I so far khanye ngani kusaqinile.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi sizalana seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika esigabeni seOhio. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. lan isikhathi njengoba ngichilo iso sesithile kodwa indaba bezimika nje ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani. Gambe ibandla lezanu PF lizazele nelise na unqoba isigabeni sebhinga kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama lamhlanje.